kukhanyani abantu bebeyikhangelela ukuthi izakwenzakala. Yazi ukuthi vele abantu nxa bangakhulumisani kuhle, bengasebenzisani kuhle kuze kuchithekele kithi sonke, kungagcina njani njalo. Lezi zinto uTillerson obengazo ukuthi asixoxeni silungiseni sithini, kutho ukuthi upresident kazithakazelele.
Besibona lapho ukuthi uyabalisa umnumzana uTrump ukuthi okunye i-Iran deal kuzobuya okunye okuthize, kodwa ukuthi bebengeke bakulungisa khonokho ngoba siyakwazi uTillerson ukuthi awakwathi uTrump lihlongandlebe.
Ngikho kukutsho yona nto indoda lo uzakala indaba yokuba loyal le uyayizwisisa kakhulu. So kutho ukuthi vele kwathunuka isilonda, kutho ukuthi asipholi. Engivele ukuthi ekhumbula ngaye azwe thunukala, so kasafuna ukube lokhu ethunukala.
Siyabona ukuthi i-White House ungazani umoya utshaywe nye okumangalisayo. So-ke kwenziwa kuyini ukuthi kufanele ngazani akulakuhlaliseka khona ngale White House?
Antho umuntu nxa engumkhokheli izinto zonke ezilandelayo zilandela umkhokheli. Kutho ukuthi nxa umkhokheli vele izinto zakhe zingani kazihlangananga kuhle kumbe zihlangene, kuzakhanya over isikhathi ukuthi hayi kutho ukuthi umkhokheli lo unje, ngoba kutho ukuthi ngesikhiwa singathi it's revealing ukuthi umkhokheli unjani.
Pho abanye abasoze besuke begijima khona ngale e-White House labo sebesithi akuhlaleki.
Kufanele ukuthi vele bonke angazi ukuthi abahleziyo bona bahlezi njani, ngenxa bahlezi bese ku-edge yesitulo ngoba bakwazi ukuthi anytime bengezokuthiwa umsebenzi uphelile, njengoba kukhanya upresident ezinye izinto kavikela umuntu yena directly. Abantu babona ngama-tweet kumbe bazwa nge-news ukuthi umsebenzi yabo isiphelile. So I'm sure ukuthi abantu abaningi abase-White House izinto ze-media bayazwisisa kakhulu ngoba bangezwa i-information kuqala ku-media bengakayizwa kubasha.
So kodwa vele kuyenziwa njani kolokho ngoba laye ungazani ukuzwe ku-Twitter phela ngokutho
ukhayingani ku-real life empilweni, hayi kayithandi into yokufaya abantu ebakhanyeni.